sibona kuliphutha elikhulu ukuthi sikhalale ngoba lolu khetho luzayo ngabe ukuthi thina inkokheli namabandla ethu sinta singeni abantu labo bazokhalala bethi asibungeni ngoba siyazi and eqinisweni siyazi vele bayagcila labantu kodwa singakhalala thina sibatshela umlando abantu bethu nezizukulwane zethu bazothola izwe elifileyo thina singenzanga lutho.
Baba Moyo, njengemthwakazi lifuna ilizwe liqunywe, omunye ngabuza ukuthi liza liquma kanjani ilizwe lingangeni kukhetho?
Ungakhangela ekuqunyweni kwamazwe kurekhodi eshiyeshiyeneyo emazweni eshiyeneyo kuyaba lento esifana labo referendum esifana nalokho-ke ukuthi abantu besho ukuthi bayavumelana nento efanelayo naleyo ukuthi mhlawumbe ilizwe libunjwe libe yilizwe. Into zonke ziqalela khona la kuma irregularities na la akhona. Uma sikuvuma-ke manje ukuthi sivume ukudosa ngendlela yokuthi sizolegitimiza iZANU-P F sisazi ukuthi vele kungumkhuba wayo lokho ebikwenza kusukela yaba khona ukuthi isebenzise ama-opposition party ukuthi ayilegitimize injele ngetiketi lesisiba khona yiyobusayo. Thina njenge-MRP kumele abantu kuzisetshenziswa ukuthi sizenze izinto zethu ngendlela eshiyeneyo ende sazenza ngendlela eshiyeneyo ngoba sesinanzelela ukuthi iZANU-P F inohlobo lwayo lokwenza izinto ama-opposition parties amaningi alokho engakuboni ukuthi iZANU-P F yenzayo. Thina njenge-MRP sizakuma laphana esihlangalaleni siyale ukuthi sivume ukusetshenziswa njalo into leyo yokuthi sale manje indaba yama-election izasisiza noma sesiphile i-referendum fast izasincedisa ukuthi sime eqinisweni singavumi ukuthi sirode ngoba vele mase kuzafika indaba yokuthi sifuna ukuqunyilizwe kusekwale ukuthi iZANU-P F izabuya lamanye ama-irregularities izawasebenzisenzela ukuthi kungayenzakali khona lokhu.
Pho selokugcina baba uNdlovu usigqibele uhlelo.
Angilalo ngokubona kwami ilungelo lokuthi ngikhulume ngokuqunywa kwelizwe. Mina ngifisela abafowethu abemthwakazi inhlanhla enkulu ezifisweni zabo. Kodwa-ke bengithi mhlawumbe uZulu ananzelele ukuthi konke lapho esingene khona kukhetho labo abangene khona kukhetho ukhetho lonke olwenziwe abantu bakithi abayibona imthwakazi ebalwelayo labo baphathekile kulolo khetho bakhetha ngendlela ebonisa yona ukuthi mhlawumbe ukuqunywa kwelizwe akusiyikho okungaba yinto emqoka kubo. Kumele mhlawumbe sinanzelele ukuthi bona abantu bakithi bathini. Abantu bakithi balezikhalazo ezinkulu kakhulu ezijustified kodwa-ke mhlawumbe kumele thina njengenkokheli sizame-ke ukuthi sibone ukuthi izikhalazo zabo zingaqondiswa njani. Yebo-ke siyazi ukuthi sidila ngizaphinda njalo ngithi leziqiwi ezibhizi ngokuthi bona bafuna ukuba kupower at all costs and abalani labantu bakithi. Kodwa-ke kuzamele sicabangisise ukuthi sikulungisa njani lokho ngoba ukulikuma sifiso mhlawumbe esingaba silungile kodwa-ke asiyezwa ukuthi the mechanics the nuts and bolts zakhona zenziwa njani. I-referendum ekhulunywa ngophowethwa ubaba Moyo izamelwe i-referendum icelwa kuzikhiwi zonezo ucele lezo zikhiwi zimanage futhi njalo leyo referendum impumela yakhona sizoyithola kulezo zikhiwi njalo. So sisenjeni bafowethu kodwa-ke akumelanga silahle imbeleko. I-message yethu njengezapho sithi ngendlela abakwenza ngayo udabengwa uLookout Masuku labanye babo omangela lathi sekumele sisukume.